abantu bezimbabwe ngesikhathi lesi baphakathi kwelitshe lembokodo izinto kade zabanzima kusukela kubo bond labo various check lamanye amabhizinisi esingasawazi uhulumende zama ukuthi akhiphe i-economy afloat kodwa bebelapha imkhuhlane ongayisiwo whether uyadivalwa kumbeni uyaletha enye i-currency or kumbe uyakhipha ama-zero kwakusenziwa ngugono konke lokhu asiyo remedy sile nkinga ye-leadership ukuthi ilizwe lethu alilabukhokheli kugcina ku-affecta ke izisebenzi ku-affecta nje wonke umuntu izisebenzi lezi esezisele ezilutshwane ziba affected kakhulu ngoba zithembele kuleyo mali kuphela kazihlanganisa zilamadili eziwenzayo
ye siyakuzwa kakhulu umlalazi msaka ngena khonapho ngamaphishani ba
sisile sonke ubaba umthweli ncube uphindile njalo izolo after i-parliament ukuthi egcizelele ukubana izisebenzi zikahulumende zizaphiwa enye imali ziyengezele phezu le ababeyiphiwe ukwenzela ukuthi uhulumende ebalungisele indaba leyi eyenzekeleyo e-devaluation ngoba uyakwazi uhulumende wabantu othanda abantu uyakwazi ukuthi izisebenzi zakhe zi-affectiwe kakhulu nge-devaluation watsho nje laye ubaba umthweli ncube ukubana ulethemba lokubana ezi-government njengoba sebethethe i-lead yokwenza lokho balesifiso sokubana i-private sector nayo ngabe iyalandela ikhushele ama-employees so okwakhathi ngibona kulungile njalo kufanele
ye baba mlalazi ukhulumile lapha ukuthi inkinga lokhu ibukhokheli kodwa lapho yakhuluma ubaba umsaka ukuthi hayi uhulumente uyakulungisa konke lokho
yibo ubukhokheli engibutshoyo ukubana siyabuswela buyadingakala ubukhokheli obukhokhela abantwana bomsaka bubakhonvinse ukuthi yonke into ilungile thina siyibona ukubana hayi kakulanto ehambayo kukomnye ombambile nje yonke into nje imile izigi leyi khona kube yinhlanhla kubana ilastile kwaze kwafika lesi sikhathi ngoba abanye bethu sasivele saphredicta ukubana ngoJuni izachazwa ngumqando so mhlawumbe sichaze isinolesi esike saba khona e-South Africa kangani so iyo inkinga yethu enkulu kakhulu eyokuthi abantu bayamislidwa o abantu sebakhetha kubana bahlabele izingoma bepraise uhulumende ngento ezingekho nje uhulumende esehlulekile economy nayo yonke into nje
msaka mpendle khona boba
lo sizi sibili ngamazwi avela ubaba umlalazi okhuluma ngani yena uyi-citizen yaseGoli kumbe uyi-citizen yaseZambia so citizen eZimbabwe yilo uhlupho esilalo eZimbabwe silabantu abangekho proud ngelizwe labo ngokuqala okwesibili silabantu abafisela ilizwe lethu ukuthi lingenzi kuhle ngaphandle kokuthi bena befisele ilizwe amathamsanqa ilizwe lisebenze kakuhle wena balifisela okubi asingeneni kwindaba yena leyo eyabu-currency eZimbabwe okubulala i-currency yeZimbabwe ayisiwo ma-fundamentals awe-economics akakhathesi ama-fundamentals awe-economics wonke asefakwa in place kuyasebenzeka i-manufacturing kuyamanufacture i-production kuyaproduswa i-export sizwile umongameli ethi i-receipts from export increased from 7.7 billion to 8 billion this year wonke sikufake kuhle uhlupho esesilwalo khathesi njengelizwe yi-mentality yamazimbabweni i-mentality yokubana abafuni ukuthi bebambe kuhle bebambe ndawonye beyakhe ilizwe labo i-devaluation ye-ZiG is as a result of i-speculation emazimbabweni umuntu eyavuka engela na ZiG 100 ZiG ku-akhawunti kodwa efaka kugroup ukuthi i-rate sengiyifake seku-42 wonke umuntu seqasa ukulandela khona ukuthi kubhaliwe kumagroup ukuthi siku-42 ku-WhatsApp sokutho ukuthi mina sengifuna u-42 ilizwe liyafa njalo na ilizwe njalo sidivaluela izigi zodwa kumele sibe le-discipline silandele i-market forces ukuthi edetermina i-rate ayikho ukuthi silandele ama-politician afuna ukuthi ilizwe libe lobunzima abantu bedubeke
yathi Yes, awuzwa kakhulu Msaka. Umphenduko lapho ngomphisane uhluvale Mlalazi.
Ngokusolala kwenhlanhla, uMsaka akakavula amehlo ukubana abone okwenzakalayo. Bacabanga ukuthi thina amaZimbabweans ilizwe lakithi asilithandi. Umongameli wakho uphosisile ngamafigures akutshela wona yena lawa amabhiliyoni. I-largest inflow yemali engena elizweni kathesi yimali esuka kulabo bantu othi kabathandi ilizwe labo.